uTrump izolo ukhethe umsekeli wakhe bamthi senator weOhio uVance ozabe ehamba loTrump lapho bengincintisana loBiden loKamala Harris.
Umnumzana Trump udinge umuntu sibili osamutsha oyenelisa ukuthi agijigijime. Kubona njani lokho?
Ngombono wami yinto enhle. Kungenani ukuthi mina ngikuliphi ibandla bekuluphi unyawo kwezepolitiki, kodwa yinto enhle ukubona abantu abatsha bephiwe ithuba lokukhokhela ukuthi labo bebonakale. Kuyinto enhle, iyakhuthaza abantu abatsha ukuthi labo babambeke kwezombusazwe ngoba baye bebona ontanga yabo sebengabakhokhela.
Njengoba umnumzana Trump ehlaselwe ngomgqibelo kumbiko wakhe okhangelelwa ukuthi uzawukhupha kusasa ngolwesithathu, singakhangelela umbiko onjani?
Sikhangelela ukuthi umnumzana Trump ulibandla lama-Republican. Ama-Republican ayenza ayazakala lapha eMelika ngokukhuthaza abantu ukuthi bebe lembobo, bakhuluma ngamalungelo abantu abalembobo. Besiza sisuthi ngabe ubeza buya sasa ekhulume ngodaba lembobo lolo, ngoba abantu abaningi sebethendile. Sikhuluma ngabantwana besikolo, sikhuluma ngabantu nje ababukela ibhayisikopo ema-mall. Bengifisa ukuthi ake kukhulume ngendaba zokuthi kukhangelela ukuthi abantu wonke bengatholi imbobo. Imbobo ayizandla abantu okungamelanga bebe nayo. Kodwa ngokuthi ibandla labo ngelive lelikhuthaza imbobo, bathi bona ngokutsho kwabo imbobo ayibulali muntu, okubulala umuntu ngumuntu. So bazabe besalavele ukuthi athathele abantu imbobo. Kodwa bengifisa ukuthi ngabe uyakhuluma nje ngodaba lokuthi asingiseni indaba le yembobo, ngoba siqeda abantu, sibhindise imuli, sibhindise izigaba, ama-communities. Indaba ebengifisa ngabe iza kuba sekuthi, kodwa angikhangelelanga lokho kuzayenzeka.